kube lokutshengisela kwabasola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa kwaba labatshengisela besola abatshengiselayo. Lokhu yikho okuhlangabeze uMongameli Donald Trump ngomvulo eze avakatshele iWisconsin lapho okwadutshulwa onsundu ngamapholisa inhlamvu eziyisikhombisa befuna ukumbopha. Kungelani lokucetshiswa ngumeya logavena wedolobho leWisconsin ukuthi engayi eKenosha ngoba engaphehla udlakela uTrump uvakatshele indawo ezatshiswa ngababetshengisela.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Sizabaphathisa kakhulu abalahlekelweyo, kutsho uTrump. UTrump wahlangana labezomvikela hathi imuli yalowo owadutshulwayo. UMongameli Trump yena uke wathi omhlophe owadubula wabulala abantu ngesikhathi kutshengiselwa wayezivikela. Kodwa lokhu kusolwe ngabanengi ababalisa ozancintisana laye umnumzana Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames. But we must not burn. We have to build.
Ilizwe liphakathi komlilo kodwa silomuntu obasela lumlilo kulokuthi awubhule, kutsho uBiden. Kodwa yena uTrump usole abebandla lama-Democrats esithi yibo abenza ukuthi kube lodlakela lolu.